Umnumzana Blessing Vava isikhulumise inhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition uthi uqakathekile ukuthi umkhono wangezansi kwezwekazi le-Africa uqale ukukhulumisana phezu kwengxaki ezibhekane leZimbabwe. Uthi akula ngenye indlela amazwe angaqhubeka ekhangela iceleni phezu kodaba lweZimbabwe ngoba lawo kuyawasinda ukugcina izizalwane zeZimbabwe ezibalekela ukubhidlika komnotho. Uvava uthi isinqumo esithethwe ilizwe leSouth Africa lokuthi udaba lweZimbabwe kumele lucubungulwe ukuze kutholakale indlela engaphathisa isiqalo esihle esingancedisa ukufuqa injongo yabo njengenhlanganiso.
If you hear South Africa speaking out, remember that.
Ungezwa eSouth Africa selikhuluma, khumbula ukuthi eSouth Africa yilo ilizwe elikhulu kwezokuthenga lokuthengiselana leZimbabwe, njalo lingumaqhuzu kwezomnotho, hathi eSadaka kuphela kodwa la ku-African Union. Ngakho eSouth Africa ingavula umlomo, abantu bayalalela.
Umqondisi wenhlanganiso ye-Election Resource Center umnumzana Tawanda Chimini uthi sekunzima ukuthi abantu abakuluhlu lwangezansi kwezwekazi le-Africa abagoqela inhlanganiso ezinjengeSwadic baqhubeke belandula ukuthi akulangxaki eZimbabwe.
What's clear is that
okusegcekeni ukuthi kulobufakazi obungadungwayo obuphuma phakathi kwelizwe leZimbabwe obukhomba ukuthi leZimbabwe liphakathi kwengxaki. Esikhathini esidlulileyo bekunzima ukuthi uthole abantu bevumelana ukuthi ngempela eleZimbabwe lisenkingeni engathandabuzwayo.
Unkosikazi Alice Mokgwe, umqondisi wenhlanganiso yobona amalungelo oluntu kweleBotswana eDitswanelo, uthi njengomakhelwane bayayisekela imizamo ye-Crisis in Zimbabwe Coalition.
Hosting them again this time.
Ukubamukela kungumlando wethu njengenhlanganiso ekuSadaka, njalo njengomakhelwane kulesitsho kulimi lesiTswana esithi uma indlu kamakhelwane isitsha kuthwa leyakho.
OweZimbabwe ohlala kweleBotswana umnumzana Michael Ndlovu uthi okwenziwa inhlanganiso esifana le-Crisis in Zimbabwe Coalition kuqakathekile ukuze kuthele umfutha kunkulumo zokuzama ulungisisa ingxaki esikhona eZimbabwe.
ELeSouth Africa has set the ball rolling ukuthi kuqalwe inkulumo phezu kodaba lolu okutshengisa ukuvuma ukuthi kulengxaki okumele zilungisiswe. Kuqakathekile ukuthi kudingwe indlela enga-involve ama-political parties kuphela, kodwa kudingwe lembono kuZulu ukuthi kungaqhubekelwa phambili kanjani.
Amalunga enhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition afike eHabron ngolwesibili ekhangelelwe ukugqiba uhambo lwabo ngolwesine. Inhloso yalolu hambo ikwethelela amazwe angamaningi angezansi kwezwekazi le-Africa bejonge ukulumathisa umlilo ozaqala inkulumo zokudinga indlela zokukhipha iZimbabwe ungxaki eziliyoko kwamanje. Abantu eZimbabwe bakhala ngokuhlukunyezwa ngabezomvikela abaguqela bebutho kanye lamapholisa, udubo lwenkohlakalo intengo yempahla yakhuphuka mihla ngemihla ezitolo, ukudula kwamafutha ezimota, ungatholakali kwemali emabhanga kanye lokuswelakala kwamandla kagetsi elizweni. NginguMartin Ngwenya oyindaba ze-Studio 7 ngiseHabron kweLeBotswana.